okuqakathekileyo ukuthi khona amasotha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenza okwabo ngesizathu sokuthi uhungwe nabomthwanga laba bathi bona bazadeploya amasotha, amasotha akhampenela izandla. So khona lokuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe kukhulunywa ngumthwanga ukuthi amasotha ayakhampenela izandla. So until it is proven labo bekukhondeni bona i-leadership right from the presidium khona laphana yiwo abamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lani to withdraw that statement. Ngoba lanxa amasotha ezihambela nje lapho abezihambela khona kodwa ngathesa kunadlakela laphana lalaphana yindawo yamapholisa, uqala amapholisa ukuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasotha ekucineni. Kodwa ngenxa yokuthi amasotha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana lalaphana, abantu baba suspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomthwanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi bayadiploya amasotha. Yona lapho abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana, lanxa bona besithi khona ba-neutral abangenele ezombangazi, but they must restart i-statement esakhulunywa nguhungwe kumbe ngumthwanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokhu kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo ezanu PF?
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le 20% kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uKhembu Mohadi amasotsha la. So okukhona nje isigcwalisiso nje khona khani ukuthi khona lekhulu eyiziwe khona ngamasotsha, and then as a result akukalutshwani ukuthi lokwamukeli ukuthi khona umbuso lowo khona for 6 months or 7 months eziwe khona zona lezi bekuligasi leyelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ithamisa ngawina kumbe kunenye i-opposition okungasothamisa kumbe ngaba ngumjurumbo ngaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivinyeni akulaqiniso.